Emhlanganweni lentatheli zindaba emahofisini alikomishini emzini weMount Pleasant eHarare, umgcinisihlalo wayo uCommissioner Justice Lois Mathanda Moyo uthi selokhu baqalayo umsebenzi sebethole imibiko yendaba ezingamachumi phose amane, ezilichumi zakhona kungezabalezikhundla zaphezulu. Uveze njalo ukuba sebeqalile njengekhomishini ukuqhuba imisebenzi yenhlolisiso zalabo abakuzikhundla eziphezulu. Kunje sekulodaba olulodwa oselukhwezwe lwasiwa kwabehofisi yabatshutshisi bakahulumende e-National Prosecuting Authority. Linkulumo isekelwe ngabasakhulayo bebandla le-ZANU-PF, bona abasanda amagama abanye balabo abaphatheke kumkhuba wenkohlakalo. Umsekeli kanobhala ehlangothini lwabasakhulayo be-ZANU-PF uMabutho Moyo uchasisa ngohlelo lwabo lokuzama ukulondoloza umnotho welizwe.
Kumqoka sibili ukuthi ubugwelegwele kumele buliswe elizweni leZimbabwe, ngoba sesinanzelela ukuthi okwenze umkhonomi wethu ube yilokho yikho khona namuhla, okukhulu kwakhona kwenziwa yibugwelegwele obenziwa ngabantu abaye bethenjiwe ukuthi bebe semahofisini ayiwakhangelele ukuthi aqhube afake ingqubekela phambili elizweni.
Upha isizathu sokuba kungani beqale ngokuveza inkokheli ebandleni labo le-ZANU-PF.
Laba abaphakathi emhlanganweni wethu sibaphi ithuba lokuthi bezigezise, bezisho ukuthi hayi bona bamsulwa, ukuze abantu beZimbabwe bebe lethemba lo mhlangano wethu we-ZANU-PF. Ngoba inkulumo eningi lapha esasadeni yokuthi ubugwelegwele buphakathi kithi ku-ZANU-PF.
Uthi ulethemba lokuba abezomthetho bazowuzwa umkhosi ohlatshwa ngabantu phezu kwalolu daba.
Umongameli wethu ukhulume cacha ukuthi wonke umuntu ozatholakala elecala lobugwelegwele, inotho yonke yakuyithole ngobugwelegwele uzayithathelwa.
Kodwa abasakhulayo bebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bathi bazoyicela isivuthiwe. Unobhala kulolu hlangothi u-Ostelos Gift Siziba ulandisa kabanzi ngalowo mbono wabo.
I-Anti-Corruption Commission yeZimbabwe sonke siyawazi ukuthi ukusebenza kwayo kusukela kudala ukuthi iyakwazi ukukhuluma bhadayila amazinyo okuluma ikakhulu uma kukhangela indaba ze-corruption.
Uthi kulamaqembu ambalwa aphatheke kuzibanga ezehlukeneyo zomkhuba wenkohlakalo.
Laba bantu baku-huge corruption and kundaba ke ze-fuel yibaba operatayo abayenza ama zinto eziningi ze-fuel. Okwesithu basendabeni yekutshintshwa kwemali.
Kungakho esithi yena labanye bakhe uSiziba bazake balinde babone ukuba uvunguza usiya kuphi umoya lo wokulwisana lenkohlakalo okukhulunywa ngabezathu. USiziba uthi akaboni esiba khona obotshwayo ngemva kokutholakala elomlando ngabezathu.
Ngabantu abakhulu ke bezombangazwe njalo bakhona abancane sebe bazama abafikanga ndawo. So mina ngenzela ukuthi namuhla njengoba beyenze i-press conference bazaphendwa, sababuza ukubana-ke abantu abanjengo-Dr Gray bangaphi, abantu abanjengo-Rotenberg bangaphi, abantu abanjengo-Emmerson Damuso Mnangagwa bangaphi mayelana le ndaba ze-corruption, ngenxa yokuthi yibo-ke abaphambili ngendaba zokutshontshwa kwemali elizweni.
Ingcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Thenesani Ntungagwa uthi akuqali namhla ukhulunywa ngumgcinisihlalo wezathu lequla lakhe.
Akuya lutho engaluthabela engaliqokezeleli izandla, ngoba inkulumo le ma sikhuluma ngobugwelegwele into eqondileyo. Inkinga engiyibonayo lapha eZimbabwe, umthetho wethu ubungacaci ukuthi ubugwelegwele kuyini. Sezidinga amacele ukuthi hayi kho nje sizizothwa khona, hayi sibe namandla okuthi bengabopha abantu ngamafitshane. Ngathi mina akukokutha kimi lokho, asonto engayikhangelela ukuthi ikhulume umuntu onguye ozibambileyo kuyangela ikhomishini.
Ulandisa ngakukhangeleleyo uNtungagwa ukuba ngabe yikho okwenzakalayo, hathi kube lokhe kusethuswa lokuxwayiswa abantu.
Ma kuthiwa khona kuye kwaba lezinye indaba ezaripotwayo, akukhulume ukuthi sezikwisiphi isigaba, kumbeni sezikusokusetshenzweni sokudinga abantu yini sokubanjwa amaphepha amahofisi akade ebhalize imali akade zitshontshwa ngenxa yayo isabe silokhu sikhuluma ilizwe leli kalithathanga ozibuse namhla sesile minyaka mboleko engathi amashumi amane kusho ukuthi sokusithetha amashumi amane ukuze siqale ukukhuluma ngolako ukuthi hhayi akusali zibanibani akusali zibanibani
abezathi bathi kunje sekulodaba lwenkokheli yenkampani kahulumende yeZimbabwe National Roads Administration Zinara oselusemthethwandaba kuthi olwenasa lusashuzisiswa ngemva kokuthola imibiko yokungaqhutshwa kuhle komsebenzi kanye lenkohlakalo kungakho besithi asikho isizathu sokubumba enye ikhomishini yokucubungula lezi ndaba e-National Commission of Inquiry ezamele ishuzisise indaba zenkohlakalo njengalokho okuke kwabethwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngemva kokuvezwa kwenkokheli yeZANU-PF kwezenkohlakalo besithi lokho kungenziwa nxabi ukuthi kuqondiswe kwabebandla. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumezi Sigama.